lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje ke sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Zinti Mkandla sihlaziya ke udaba lo mdlalo wokudinga ubaba omubi elizweni okwakuqala yakubingelela
yebo
ubona njani umdlalo lo wokudinga umuntu omubi
ngiyakuzwa ukuthi ubuza ngomdlalo wokudinga umuntu omubi hathi nxa usitholo owesilisa phela omubi hathi awesifazane okokuqala ngumdlalo njengoba sithi kuyadlalwa into yabadala abaziphatha njengengane besenza umdlalo wabantwana ngokubana akusiyonto esingachitha isikhathi ngayo ezikhuluma ngayo ukuthi yilethelane abantu xa kuthiwa ububi bomuntu phela esintwini iyakho nxa ngowesilisa kakukhangelwa ubuso kumbukuma koluthi lomzimba wakhe umuntu omubi ngulo lenhliziyo embi angafanelwa izigqoko abe lejwabu elibuthelezi abe njani njani lelizwe elimnandi kodwa nxa inhliziyo yakhe imbi nguye ke umuntu okuthiwa mubi lowo lo okuthiwa uyatshona efantiswa ebhoda bambi kwabantu kuthiwa dinganini umuntu omubi kakuvele kakulanto enjalo yikuchitha nje isikhathi kanti njalo nje khona esintwini indoda vele akazitshoni bukwa angabona amadoda abukwayo yila kabane bebuka nomunye buka omunye kodwa vele asikaze sibuze thina ukuthi indoda iyabikwa laphana kuthiwa liyikhwabithe litshuthi izinqe zayo zinjani isifuba sayo sinjani ubuso bakunjani imilomo yakhe injani akukho akulandoda embi ngokubunjwa indoda embi ngele nhliziyo elobuthakathi lokho babomama bavele badalela khona lokho ukuthi mhlawumbe babe ngamaluba omhlaba indoda yindoda akukhathalekile ukuthi yinhlikilile njani kumbukhangeleka nje
kodwa omama ke bona bakhona babini
ye omama ngenxa yokuthi kwavele kwaba imvelo ukuthi bakhangele ukuthi bami njani banezigcume ezinjani oluthi lwabo lunjani yibo-ke ababakhangele ukuthi hhayi lwana kodwa kunje kunje kube kanti labo kababi kangako ngoba ububi lobuhle bomuntu sibili ebuntwini yinhliziyo kanti umuntu nxa eyazalwa amakhala emakhulu indlebe zingamakhwakhwa uyabe esolwane ngoba kazidalanga phela wavele wadalwa enjalo manje anto omama-ke babe sebezama ukuthi bengezelele ukuthi bakhangeleke bakhwabitheke emehlweni abesilisa yikho omama-ke ababi kungaba laba abangamachapha abangageziyo abangazinazeleliyo yibo ungathiwa babi kodwa sibili ngendalo yokudalwa vela kula muntu omubi
manje pho nxa sikhangela umdlalo wona lowu ungathi ngumdlalo ongakhuthazwa nani nanku bathi bona abawuqoqayo bafuna ube khona umhlaba wonke jikelele
kanti labalaleli umhlaba uyaphenduka sibili leyo yinto engenziwa ngabantu babalemali eziningi babaleli abatheni abangekho endleleni yengqubela phambili thina sasikhangelele ukuthi imbuthano enjengaleyo kayilethe utshintsho empilweni zabantu bangathaba bona abaesi zaqhubeka sikwenza enxenye bazuza imali ngakho enxenye bazuza amagama ngakho kodwa uluntu ngokwalo kaluzuzi lutho entweni enjengayona leyo ngithe mina engxenye bale nhloso zinjongo zabo abangasitheli zona kodwa usalayo ukuthi awubusizi ngitsho uluntu ukuthi kuthiwe liyazuza ulutho ngokukhangela inkalakata zamakhala kube zothi umuntu lo mubi iingavula zamazinyo kuyasisiza ngani khona lokho
hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
balaleli mthwakazi omuhle salani kuhle ke lifunde ukukhetha izinto ezengqubela phambili ishiyane lalokhu okunye uzaziphambanisa enhlalweni yenu
hhayi siyabonga ube lela ngelihle
thank gande
lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxela ikuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilani